Amakhosazana ahlala edolobheni lePerth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kunhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakoBulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande umele umama lawa uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020 kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya koBulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukoBulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu yikuzwa kuthiwa sokunomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelela amandimande ngohlelo lwabo.
Icembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women. Esayifoma ngoJune ngonyaka ka-2020 sayenza i-high tea ngoJune sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-October i-African dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala. Unkosikazi Thi Mpofu esinye njalo esakamise eChabalala ngomunye obamkele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi la engiwabona lapha. Besingosuko baphuma amanzi evalwe sihamba sicele emathesi siseyabukhazi labo kade besenzela umuntu abantu benkosi besinika kodwa ilayini yakhona ibe nkulu asiphilanga le mzimbeni silayine izesike lapho kupha khona amanzi.
Umnumzana Alben Ndlovu ngwenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residence Association yena-ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Sithanda ukubonga abomama abe-Australia bengomama bazele abantu abangomama eChabalala bekade behamba onosi 7 to 10 kilometers bedinga amanzi bevuke ekuseni abhitambama bedinga amanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi kuthinalanga almost 1 month yonke to 2 months kungala manzi kungala drop yamanzi kodwa but as of now njengoba ngikukhangela ukubana irigi sikhona la.
Izakhamizi zalendawo zithi zizavikela ukubhidlizwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman we-TPC okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu ilokuthula na. So sizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezi zine ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongelamali nxa engaswela amanzi iqala mpilo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlezi zikhathazekile ngodubo lwamanzi wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho kodwa abadabuka koBulawayo behlale e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi yimpilo. Ngimele Studio 7 eChabalala igama langu Ezra Jesus Banda.